tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngesonto mhlaka 1 kumpalakazi 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje kunanzwa usuku lwe World AIDS Day, inengi labaphila legciwane le HIV eZimbabwe lithwele nzima ngenxa yendlala. Abasebenza lozulu wemaphandleni bathi imali yokwakha amadamu lemigwaqo ehlelwe nguhulumende incane kakhulu. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Bekunanzwa usuku lwe World AIDS Day namuhla emhlabeni jikelele, inengi labaphila legciwane lengculaza eZimbabwe libikwa lithwele nzima ngenxa yendlala ebangelwe yikungani kuhle kwezulu njalo ehlasele abantu abayizigidi phose eziyisishiyangalombili 7.7 million. Abantu abaphila legciwane kuleli bedlula kancane isigidi 1.3 million. Futhi abaningi babo banatha amaphilisi ama-ARVs. Ingcwethi kwezempila kahle zithi umuntu onatha amaphilisi la kumele athole ukudla okufaneleyo. Sixoxelo lwela amalungelo abaphila legciwane le-HIV umnumzana Dumisani Nkomo.
Celebrate isenzinzalo. Siyakwazi ukuthi indaba ye-AIDS leyi isenze ama-organization amaningi aba-rich, ama-individuals aba-rich. But people living with HIV and AIDS baba-poor. As we celebrate, into kumele siyifake mind ukuthi people living with HIV are still struggling. Kwezinye indawo, they are struggling to get medication, they are struggling to get food. Okubancedisa ukuthi baphile. And at the same time, indaba yesigidima ilonke iphila. Kulabantu abacabanga ukuthi lo kwakumele athole i-HIV ngebehavior yakhe. Kukanti-ke kumele sifikele kustage where we embrace or we accept each other when it comes to entering zomkhuhlane lo. So ngezinye indlela, let's celebrate. At the same time, khumbule yikuthi abantu kabasuthi laba abadlayo lonke besidla besiya phambili creating amanye ama-programs angancediyo. At the same time, futhi siyabonga i-progress. Khona lokhu okulama-injections wesangani angasikhathwa ahlala ama-days engazange ayithatha amathekuza kuncedisa kubo kulabo abasifolkayo.
Imithi lamaphilisi eZimbabwe ungathi kuyatholakala ngendlela yini?
I-government is trying. It's trying where bazama belama-NGO. They are some genuine NGO and there are some focus NGOs who take the opportunity back. We still need more support, hoping with it. The countries that are providing help in Zimbabwe, I wish you think about Kubega, the sins in Jalangova. We don't have to come in a situation where it was saying Lama Tablet, Belamantua Kebachianila. So what we are saying, which Kabuka lends the reasoning, as then in the treatment, in a corner. But yes, I told Kalawazinda. Like I've always said, in my pandemic, to the problem you would many people are defaulting in my endala, we want a situation where someone can be given a drug as money daily for 6 months, for 10 months. Of course, in other places, they are trying to do that. Yes, but the limit in access to treatment.
Umnumzana Dumisani Nkomo ulwela amalungelo abantu abaphila legciwane le-HIV.
The Voice of America.
Abakhankasela inhlelo zentuthuko emaphandleni bathi imali eqondane lokulungisa imigwaqo kanye lokwakha amadamu ehlelwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube incane kakhulu. esethula uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi ngolwesine. Uncube uphe inhlelo lezi imali engange 22.9 billion zig. Wathi njalo i 77.9 million US dollars izavela kunhlanganiso ezizimeleyo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu.
Imali ayifakileyo buye futhi njalo ayifake ngezigi iyaveza obala ukuthi hayi uhulumende kakhangelelanga ukufeza lokhu akhuluma ngakho ngokuba ngeqiniso akula mali engange 22.9 billion yezigi elizabe livele lingasela amandla kusiyaphela uzibandlela womnyaka ozayo liyawo livele seliwile amandla ngendlela emangalisayo ukuthethe ngakho amadamu alungise imigwaqo alethe intuthuko emaphandleni ngemali engako hayi kudlalisa isikhathi njalo kuveza obala ukuthi hayi kasiyonto eqhakathekisayo njengokudlulisa ukuthi njengoba sokwaba lisiko ukuthi iminyaka yonke kumele kwenziwe ibudget yinto nje ayidlulisayo ukuthi kuthiwe kwenziwe kodwa eqinisweni akuniki bantu ithemba lokuthi kulento ezenzakala.
Yiphi imigwaqo mhlawumbe lamadamu ongathi kumele kuqhakathekiswe emathebeleleni?
Nxa sikhangela imigwaqo enjenge wakobulawayo siya enkayi uvele awenziwa ngalutho uzadinga inkalakatha zezigidi zemali ukhangele umgwaqo wakubotsholotsho usuka kobulawayo siya etsholotsho udinga imali enengi ukhangele umgwaqo usuka kobulawayo siya efolosi uvele usufuna ukulungiswa uqaliswe kutsha endaweni ezinengi uvele awusaha mbeki somelulungiswe kutsha konke khona lokhu angiboni engakwenza nge 22.9 billion yezigi ayifakileyo khayela amadamu ngapha ngemathebeleland amadamu anjengabomtshabezi afuna ukuthi akhutshwe inhlabathi ukuze agcwale kuhle oncema ngapha pipeline lezi izinto eziningi okumele zikhangelwe.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumholi wenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust. Zimbabwe. Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Yalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami ngutabo kanuve. Namhlanje sixoxa nomnumzana Chris Godfrey ophathisa abahlala esidaladeni kobulawayo kanye labanye ephansi kwenhlanganiso ye Helping the Homeless.
Into le siqalisa asiqalanga ngengqondo ukuthi hayi ukuba register to be recognized or something. Saqala nje yazi nxa uyenza into ukuzikhulula nje ukuthi yazi into esegazini lakho uyenzele ukuthi uzikhulule. Nxa ubona ukuthi kona ngingakwazi ukuthi ngincedise umuntu ungayekelelana kumncedisa. So yikho nje ukuthi vele besizifusha ukuthi nxa udlula sobona ukuthi umuntu ubhizi ukudobha inyama wele phansi uthi uzu ihliziyo yakho vele ichaya sibili ukuthi eh singabe vele bengiphathe ukuthi ngincedise umuntu lo. So saqala nje sithi no but singamelele ukuthi sibe lama millions even idolana nalelo esilalo singakwazi ukuthi sincedise umunye umuntu encedakale ngalo. So ngokukhula ngoba saqala le 10 plates ngelanga kodwa kathesi sesingafika ku 100. So sasibona ukuthi ngokukhula lokho esesikwenzayo I think ngabe kuyinto enhle ukuthi sibe registered njalo kule ndaba ukuthi sesifuna ukuthi sibe sisebenza ngama headmaster wezikolo ngamanye ama organizations kuyabe ku right ukuthi lati sibe registered sibe recognized.
Abantu eliza kubali sebenza labo ngabantu abanjani njalo ukulethuba na elabanye abangafuna ukuthi babambane lani baphathisane lani.
Hayi wonke umuntu thina sisebenza ngawo wonke umuntu omude omfitshane hayi wonke umuntu uyafanana wonke olesifiso sokuncedisa sokuthi efake laye isandla hayi engakhululeka ukuthi ebuye ezosijoyina engakhululeka even noma ukhatshana noma semazweni ufuna ukukontributa hayi siyayamukela isifiso sedike ukuthi sibone nje abantu bencedakala people who are in need they are supposed to get their help So lapho ikhosipila atlimiti ukuthi umuntu onjani kumbe umuntu onjani. Khona apa sike sasebenza lamanye ama organization lawo vele like arts asila ndaba lokuthi uvela ngapi as long as ulesifiso esokunceda abantu.
Yiziphi ezinye izinto eziza kuba zisenziwa ilinhlanganiso ekuphathiseni uZulu?
Kule ndaba counseling center, counseling center is becoming agent day by day because sezanenzela ukuthi khona abantu abaningi esebenza labo that are so much vulnerable and you know traumatized, some of them because of the environment that they are exposed to. It's very toxic and it's not healthy. So, silesifiso xa singathola khona indawo esingakwazi ukuthi sibe siconduct ama counseling sessions ngoba njengamanje silomnye umntwana kade ehlala estreetini esazamncedisa wathi yena akasafuna ukuhlala khona estreetini samdingela lapho ukuhlala khona sehlala somewhere. Samnike imali yestati waqalisa ibhizinisi yakade esuyasebenzela kodwa inkinga seselelayo uthi yena akasafuni ukubhema ugwayi. So siyaba-limited sometimes ukuthi sithole nje isikhathi lethuba le-chance le-space yakhona ukuthi sibe simnikeza ama-episodes simnikeza ama-counseling yakhe ukuthi encedakale ukuthi engatshiya njani ukubhema. Ngoba ukuthi simi-invite lapho esebenzela khona sometimes i-environment yangikhona iyababhizi kumbe iyabathu exposed ukuthi liyagcina lingasikwanisa ukuthi libe lama-private conversations nje umuntu la ekwanisa ukuthi ekhulume ekhululekile ekwazi ukuthi akulo omunye umuntu omjajayo ekwanisa ukuncedakala. So it's another thing that is within the pipe esisebenza that we're actually working towards. Then kule ndaba ukuthi sebafundise imisebenzi yezandla ngoba kathesi these guys they cannot get jobs because of their status. Nxa umuntu yena esithi uhlala ebridgini azomuntu uthi emqhatshe sometimes uyadonda ukuthi ah umuntu lo you know abanye bayabasaba abanye banjani njani umunye yathi ah ingxenye uzatshontsha izinto zami ebaleke. It's another issue that is critical abafuna ukuncediswa ngayo indaba naleyo. Nxa singakwazi ukusikelela la ama-programs ezizabafundisa amaskibibe labo ebelolwazi ukuthi bengazisebenza njani bekwanisa ukuphila, I think kuzobanceda. Then kule ndaba awareness, I think kule ndaba yemkhuhlane etshiyeneyo abantu laba because they have no access ama TV, ama radio, ama social platforms like internet. Some information bayasalela ngoba abala access to all those things. Kule mkhuhlane eminingi, kule izinto eziningi ezenzakalayo phandle lapha. Sometimes baya bengawazi ukuthi kwenzakalani.
Kusigaba sabatsha namhlanje besinomnumzana Chris Godfrey owenhlanganiso ye-Helping the Homeless. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uJabo Kancube.
Siye kwezamasiko.
Sigcina amasiko
akwethu.
Salamukela kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami umthembo sithembayo uGibbs Dube. Namhla ke nginehlahla njalo ukuthi nithole ubaba oyinyanga enkulu uDavid Mkhabenyana Ngwenya ukhona ngale ke kobulawayo. Sawamukela kuhlelo baba Ngwenya. Akusitele baba Ngwenya, sikhuluma ngodaba lolunyoka namhlanje. Ulunyoka vele kuyini?
Into yabantu bebhinga ubanala lomfazi wakhe kulimale ukukhumala isisu njengoba kukuvelele okukuvelelayo kusiya ngokuthi ulunyoka lwakho lakhe oluthile lwaba yini. Bona abantu bebhinga yibe bakwazini ngabebhinga angithi amathonga lana nalaba beswazini labo amathonga i-southern thongas yizo ezikwaziyo ukwenzela ukuthi ngale angithi abafazi bayathathwa yinkosi eswazini kufanele kubonakala ukuthi akhiwanga yini ukuthi abesebulala inkosi. So ulunyoka ngoluvanayo ukuthi umuntu engalali nomunye umfazi.
Balubamba njani nxa kukuthi umuntu wangkhona ulalo bayabona ngani?
Hhayi bayakwazi bona ukuthi bakubona ngani kodwa-ke bayelaphela ukuthi ungazelwa mbamba. Yikho labo bebhinga ngithi nxa esenjalo ekhukhumela isisu ngoba engasayethambisanga engasathambisi ukuthi uyayelunyoka khona bayakwazi ukuthi kufanele benze njani. Uyazika wena elapha bona ngendlela yabo.
Ye kuvame kanganani esiNdebeleni khonokho?
Hhayi amaNdebele akukho lokho. Ngabona umNdebele lakho yale kulombini wabezizwe bona bengibatshoyo abesindebele naye akukho lokho
ye umuntu nxa sephambanise wakwenza khonokho wasebanjwa kumbe kunjani njani kuyelapheka yini baba ngwenya
akuyelapheka ngoba yena lowo muntu okwenzileyo uthile nguye kuphela ozakwelapha nakuya kubhadalisa akubhadalise kusiya ngokuya
kodwa-ke nxa bekufaka khonokho asikuthi ngumuntu uyabe engathembi omunye wakhe kumbe vele losiko kuyini khonokho
uyabe engamthembi kodwa kuvele okuthembeka kakukho anti uyakwazi ukuthi esindebeleni uyakwazi ukuthi hhayi lwana kazalwa ngubani wafakwa izandla ukuthi bamzalele bekuzalele ngumna wakhe bekuzalele ngumfo wabo esintini sakithi kakukho ukubone lakho uyabe kuthengile khona-ke obedinga
ye akusitheli ukuthi wena nxa ukuthi umuntu engakucela ethi ingwenya akuzama ukuthi kulungise khonokho nxa umuntu wangikhona sebanjwe ungakwenzani kukhona indlela yangkhona
hayi ngeke ngilamule lokho ngoba ulanyelwa ngabanikazi bakho lapho esindebeleni hhayi ubone kwazi ukulamulela uyabe umuntu efundiswe yibo amadonga khonani amadonga
ye siyabonga kakhulu-ke zulu kandaba besilobaba lapha namhlanje udavid mkhabenyana ngwenya inyanga enkulu uhlala khona ngale-ke kobulawayo sibonge kakhulu ngwenya ungadilelwa kusasa umuntu omdala hhayi-ke sima lapha namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke beli lami umthembo ozithembayo ugibs dube lalelani uhlelo oluzayo ngeviki ezayo lizabe lilo Ezra Jesus
Fund.Siyabonga Gibbs. Kuhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi useni Sibanda.
Ngiyabingelela abalaleli kuleli viki ngiyathemba ukuba libe le viki elihle namhlanje ngifuna sikhangele ngodaba abantu abaningi ababa lamanhloni ukukhuluma ngakho kodwa kuyinto eqakathekileyo njalo eyenzakalayo ngifuna ukukhuluma ngokuya emacansini ukuthi kambe lolu daba lokuya emacansini lwadalwa ngubani siyananzelela ukuthi siyafundiswa ngakho abanye sesikhangele kulenjini siyafundiswa ngakho nxa sikhangele kumabonakude siyafundiswa ngakho nxa silalela abanye abantu bekhuluma ngakho hhayi kanti lasesikolo kwaba kusiba khona ama-subject afundisa abantu ngakhonokho nje daba lolo esikhuluma ngalo le mfundi sizwisise okokuqala ukuba kambe ngubani owakwenzayo lokhu owakudalayo njalo wakudalelani singabala kuGenesis ichapter ka-2 ivesi ka-7 ivesi ka-7 ithi yona uNkulunkulu wadala umuntu wamenza waba ngumuntu ophilayo kambe uNkulunkulu kutho ukuthi edala u-Adamu wayemdalela ukuthi uzabe lokhu edala abanye abantu ebabumba kumbe kule ndlela kule nhloso ayefuna abantu bagcwale ngayo emhlabeni siyananzelela ukuthi waletha umuntu wesifazane kuthiwana uNkulunkulu wamthatha-ke ku-Adamu wabenza-ke baba ngobaba lomama abangabantu asebethatheni ngakho umtshado wokuqala wavelela kuyena uJehova siyananzelela ukuthi izwi lenkosi lapha lithi kuGenesis chapter 2 verse ka-24 ithi ngaleso sizathu umuntu ongubaba uzothiya ubabakhe lomamakhe abe nyamanye lomkakhe ukuba nyamanye khonaphana lomkakhe kutho ukuthi ngenye indlela babesazana kumbe besiye emacansini ukuze kube labantwana siyabona ukuthi lokhu kwadalwa nguNkulunkulu akudalwanga ngabantu nguNkulunkulu owakudalayo ele nhloso yokuba kwenzakala njani ngakho kokuqala sinanzelela ukuthi lapho uNkulunkulu ngiyowaletha unkosikazi u-Eve kuyu-Adamu wamdala u-Eve emletha kuyu-Adamu esingathi kumbe nxa sikhangele ngamehlo akathesi singathi kwaba lo mtshato kwaba lokuthandana Adamu wathi leli selilini songamathambo amathambo ami sokuyinyama inyama yami sokulubhambo lwami esithi ngubani ngumama lo sokuzathwala ngumuntu ongumama u-Adamu lo-Eve bahamba emacansini bengabantu abaphakathi kwesivumelwano sokuthandana abazange baphunga ukwenza ngaphandle kokuthandana ngakho siyananzela ukuthi okokuqala uNkulunkulu kuye ecansini wakudala kungaphakathi komtshato kakwehlukanisanga
lo mchato. Ngakho kwenzakala phakathi komchato. Ngesizathu sani, ngesizathu sokuba okokuqala kuyaqinisa umchato. Kuyaqinisa uthando lwabantu. Into eyenzakala ebantwini abathandanayo. Akulomunye ozasala ezizwa ngani ubesetshenziswa. Kwenzelwa phakathi kothando. Obesibili siyananzelela ukuthi kwenziwa ngabantu abalesivumelwane sokuthi bahlala bonke. Angathi balobudlelwane. Akuphungu ukuhamba nje semacansini zomuntu wonke. Kodwa umuntu othandana laye kuphakathi komtshato. Indlela uNkulunkulu akudala ngayo. Abantu sebatshintsha, sebekwenza kube ngobunye. Yikho kusiba lokulimala enhlizweni, kusiba lemkhuhlane, kusiba lezinto eziningi. Ngoba sikususa ngendlela uNkulunkulu akudala ngayo. Okunye okuqakathekileyo mfuna sibekwazi ukuthi uNkulunkulu wakwenzela ukwenzela ukuthi kube yindlela yokuba labantwana. Wayekwenzela ukuthi ubaba lomama bengahlangana. Kuyakwaniseka ukuthi-ke kube lani labantwana. Ngakho-ke kazangaphungi ukwenza ukuba sokuyinto nje abantu abangihamba nje bezenzela bezilalela. Hhayi, kwakusenza ukuthi indlela uNkulunkulu azaqhelisa ngazo isizwe, azaqhelisa ngazo uluntu. UNkulunkulu-ke siyananzelela ukuthi nguye-ke wadala linto. Kodwa abantu sebayixhwalisa, sebekwenza ngendlela engayisizwe. Ngakho isikhuthazo sethu yilesi, ukuba sinanzelele ukuba linto uNkulunkulu wayedalela ngaphakathi komtshato, njengoba etshilwe elizwini lakhe. Njalo wayedala esenzela ukuthi abantu abathetheneyo babe lokuthandana, kuqinisa imtshato, njalo kube labantwana. Labantwana laba bazalwayo bezalwe phakathi kwezimuli. Kwakuyinhloso kaNkulunkulu leyo.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, igama likaJesu, siletha wonke umuntu olaleleyo ukuba uNkulunkulu wami uzokusiqondisa, size ukuba sinanzelele ukuba yonke into wayidalayo wayidalela ukuthi ilethe inkazimulo kuwe, ingalethi ihlazo. Ngakho siyathandaza ukuba izwi lakho esilikhulume namhlanje lilethe, Baba, ukuba sizithobe enhliziyweni, kodwa siphenduke sithole ukuxolelwa nguwe, Jehova, wena olomusa olokuxolela. Sithandazele izimuli ezikhona, abatshadileyo abalaleleyo, ukuzayiqinisa umtshato, nalapho kuba namaphutha khona, wena Baba, ngegama likaJesu uzokubasiza. Amen.
Sibonge umfundisi uHuseni Sibanda ngohlelo Vuselela Umoya. Kwezemidlalo, uEzra Chisa Spanda uxoxa lonompembe olodumo kwezenguqu uThabani Bhamala, yena osethatha umhlalaphansi ngemva kweminyaka engamachumi amabili lanhlanu 25 years ephethe lumdlalo.
UBhamala utshaya impembe kokugcina ngesonto epheleleyo kumdlalo owawuphakathi kwe-Highlanders Leyard eBarberville Stadium owaphela ngotshikilo bhanqa 1-1. Nangu yilandisa ngembali yakhe.
14 April 1982 ngazalela eKwekwe kunapha, ngafunda eKwekwe primary, eChiedza primary, ngaya kwa high school ngayemanunure, ngasensiya eKwekwe poly ngafundela khona ize-accounting lezi, but angisapractisanga, asensenza kwe-physical education and sport, ngenza i-degree lankhona le-Zimbabwe Open University. I-career le refereeing le ngiqale ngo-1999, ngayintrojuswa ngundoda othiwa nguLawrence Msamila Bhamwe, u-instructor wami wayethiwa nguMartin Chiduku.
UThabane uthi lanxa esebeke phansi impembe ikhona indima asafuna ukuyidlala kwezenguqu.
Mina le bhora soze sitshiyane, like 17 years ngiqalisa ibhora leyi kurefura. Up to now khathesi ngile 42 tshiyana le bhora, hayi amboni. Ngiyafunda ngenza i-transition from i-refereeing le ngisiya kwa-administration.
Simbuze ukuthi yiphi inkundla ayijabulelayo.
IBarberville Stadium. Each time ngingaphointwa ngale ngabe ngikwazi ukuthi hayi sense BF ngale ngiyemsebenzini kuhle kuhle. Abanye iBF iyabahlupha because i-crowd leyana vele ukugcwala okwenza abantu lokhana kuya-intimidate abanye. Abanye abale experience yabona vele ukuthi hayi lapho iyaqhuqha lapho. Even ama-players anzange ngithi ngathi le any player njani ingane iyanihlupha.
Njengoba phakathi benguqu abaningi kanye labadlali, uBhamala uthi laye ukhona umdlalo angake afa awukhohlwa.
Highlanders versus Dynamos 2013, kwaphuma ama-red card ayi-2 uJawure from Dynamos lo JB Njabulo. I-Dynamos yawina 1-0 nge-penalty sokusele 2 minutes ukuthi ibhola iphele. Umthulisi wawisu wagwenxa Ocean Mshuri phakathi kwe-box ngaphoint e-boxini.
Umdlalo wenguqu eZimbabwe ubikwa kule nkohlakalo yenzakalayo onompembe bathengwa ukuthi bancedise amanye amaqembu ukuthi anqobe. UBhamara uthi laye uyake akuzwe lokho.
Izinto vele ngizizwayo like zikhulunywa ama-supporters, ama-referee athengwa. But mina ngazihlangene lakho. I'm glad ukuthi ngizengafika last day vele ngingathini, ngingahlangananga la.
Iningi lithi ukuthiya umsebenzi kukaThabani sokuthiye isikhenxe kumdlalo wenguqu eZimbabwe ikakhulu wonompembe. Imele Studio 7, ikamera mu Ezra Jesus Banda.
The Voice of America, VOA.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa, sihamba leqembu lenkayi Messengers. Liphethe ingoma yalo entsha ethi Pindele Muva.
Bonani sizwe sakithi ngibingelele okukhulumayo ngunqabo Thovo ngihamba nenkayi Messengers Band ngokuzalwa ekhaya ngibuya khona enkayi embuma esigabeni sakovoko
kuluma ngani kulingoma
besiguguzela abakhulukazi ukuthi sithi thina phindele emuva ngoba siyasinanzelele ukuthi abantu bakithi bayasuka emakhaya elizweni bakithi bayofuna umsebenzi umuntu azagugele khona ngale kungananto anayo kungananto ayicabangayo engayazi deadline yakhe ukuthi ekhaya ngizohamba mhlaka bani.
Ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani
siselizweni nase South Africa kodwa sizalwane zaseZimbabwe enkayi inamba zethu zithi +27 84 21 50 878 balandele njalo besicela ukuthi besixhase bakwazi ukuthenga umusic wethu online ku social media siyatholakala laphana ngqabuthovo wenkayi Messengers Band uyasithola ungakungena kanjalo phinde futhi usifonele kuleziyana inamba uyawuthenga umculo wethu sisapota lathi siba namandla ukuthi sikukhumbuze ukuthi sisebenza ukukhumbula ekhaya
woyimpilo leyimpangane bami yona isinyana lijondeyona Yakumbula para wamosu hamba na bomchana na po bondanya zelita diva vitile empara mamarot mitimia ga nikere se kwani kwetwa ga mina lutu para se kutile mitimia ga nikwaye kwani kwetwa ga mina lutu para se kutile Yaku bravo matuta le Europe na uidonta kude madoda. Ukukhule kanga la mdala. Nathi yakhe lizobona.
Iqembu lenkayi Messengers lisigqibela uhlelo lwethu. Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo nguntunga milinko mo kololo gwana kwa matukandu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.